Silamalunga angu-9 awe Mthokazi Republic Party aboshiwe. Akathi lo mongameli usekucatsheni uyabaleka. Sibuye sikhangele bonke abathintekayo ukuthi ngitsho lamalunga awe MDC akuma opposition parties namanye ama activists ayahlukunyezwa elizweni laseZimbabwe amanye aboshiwe. Alamlomo ukuthi azikhulumele. So lo umkhankaso ke awusumkhankaso kuphela okhangele amalunga eMRP. Ungumkhankaso ke oza kuthinta bonke ababoshwe nguhulumeni waseZimbabwe ngoba ama human rights amalungelo abantu ana kuthi ukuthi umuntu usuka kuphi umhlubulo kodwa ke bonke abantu siyabakhalela njalo siyabakhulumela ukuthi ke bakhululwe basuswe ezinkantolo lezo ababoshwe kuzo aboshiwe engenamacala yeboshwe ukuphikisa asuswe ezinkantolo asuswe ezintolongweni
abantu ikakhulu kweZimbabwe balohlupho lokufinyelela imbadalo enkundleni zokuxhumana lezo zabo Facebook Twitter lokunye bona kuyini abazakusebenzisa kakhulu
sesiphephela kukho lokho okwenziwa ngabantu uhulumeni angeke akugweme kodwa ke siyakhuthaza ukuthi abenelisayo bangathatha inyathelo lokuthi bathenge idatha okosuku olulodwa nje bakwenze lokho uma besenelisa kathi ke nabangaphandle kwelizwe kabalugijimise kakhulu oluhlelo ngoba abangaphandle kwelizwe bayenelisa ukuthi bathole amadatha angabafuqa ukuthi balufuqe lolu uhlelo usuku lonke abasekhaya ke la ngelizwi lomlomo abenelisayo bangamemezela ngelizwi lomlomo batshela abantu abahlangana labo ngabe kusemabhasini ngabe kusemakhombini abakhulume abantu bakhulume ngalokhu ukuthi kakhulule abantu ababoshiwe abantu bengethuselwa futhi abantu bengesabi mayikhulunywa kukhulunywa kuzazwakala njalo uhulumeni uzakuza lokhu kukhulunywayo ngoba le mduli nayo ile ndlebe nezihlahla ziyezwa lenyoni ziyaluthatha ilizwi silihambise
kuyini elikhangelele ukukufeza ngalo umkhankaso liwuqondise kubani njalo aliphendule njani
lamalanga indaba akasakhontrolwa nguhulumeni njengakudala ama-social media ebulenjini lana abantu sebekhuluma izindaba zihambe loba ngabe uyathanda uhulumeni noma akathandi uza kubona lokhu ngoba abantu bazabe bekhuluma kusho khona ukuthi ke udaba lolu luza kufinyelela ngisho nabo uhulumeni ama-ministers wonke responsible aziyo ukuthi kumele ukuthi athathe inyathelo ngale zinto aza kubona konke lokho kanti ke njalo ke kukhangelela ukuthi ke ngisho ne-international community iyazi ukuthi eZimbabwe amalungelo abantu afuqelwa phansi amalungelo abantu ayathathwa abantu abalamalungelo uhulumeni esingaphansi kwakunguhulumeni olocuku kakhulu so ke kuhle kakhulu ukuthi ke umphakathi ne-international community yazi ukuthi ke abantu baseZimbabwe bahlukumezekile ngisho nabantu bakomthwakazi bahlukumeze kakhulu so ngaleso sizathu ke udaba lolu ngumkhankaso lo ukhangelela ukuthinta iloba ngubani onosizi ma ekhangeleke izinto zama-human rights sixhuma wonke umuntu esingamxhuma kuze kuyofika ke ku-United Nations ngoba yiyo ele constitution ekhangelela ukuthi iprotecte abantu abafana nabantu abaphila ngaphansi kwembuso eloncindezelo efana leZimbabwe ngoba uma bengakuzwa lokhu kuzayenza ukuthi iZimbabwe iqhubeke isenza ke izinto ezifana lazona lezi ezimhlola.